ama-measures angathathwa ukuthi umuntu angabambi igciwane le-coronavirus ahambelana ikakhulu lokuhlanzeka. So umuntu umele ahlale ngaso sonke isikhathi egeza izandla ngamanzi alesepa, amanzi agelezayo. Uma ele hand sanitizer based on i-alcohol, minimum of 75% alcohol content, abe esanitizer izandla. Ngenxa yokuthi i-coronavirus iyakwanisa ukuthi uyithole from ama-surfaces abe banjwe umuntu ole coronavirus. So kuyabe kuqakathekile ukuthi uhlale ugeza izandla ngoba ungazi ukuthi izandla zakho zike zabamba ngapi. Bese kusiza indaba yokufaka ama face mask. Loba yiphi face mask, kumbe imask elembu kumbe surgical mask, uyakwanisa ukuyisebenzisa. Kodwa abezempila kahle bathi bona kungcono ukuthi abantu nje jikelele basebenzise ama mask awelembu, ngenxa yokuthi kungaba le shortage yama mask ayesibhedlela ama-surgical mask, ozayenza ukuthi kube nzima ukuthi abezempila kahle bekwanise ukuthi besize abantu abagulayo. Imaski leyi yona iyabimele igqoke ngaso sonke isikhathi. Indlela encedisa ngayo ukuvikela i-coronavirus iyenza ukuthi umuntu olayo i-coronavirus lanxa ethimula, lanxa ekhwehlela, igcikwane lana lisale kumaski, lingamemetheki emoyeni. Kuthi-ke umuntu oyabe engelayo i-coronavirus kuyenza kuyehle ithuba lokuthi angaba le-contact lawa amagciwane angabe esemoyeni.
Nxa umuntu etestwa, kuvele kutestwane, kwenziwani? Abanye babona zani uyahlokoza emakhaleni, uphuma inyembezi, wenzele kumbe utshaya ijekiseni.
Ukutesta kwe-coronavirus kukabili. Ngizaqala le ethiwa yi-PCR, polymerase chain reaction. I-test leyi isebenza yiyo leyi okuhlonywa i-swab emakhaleni loba emlonyeni, isiya ngemuva komlomo kumbe ngemuva kwamakhala, okuthiwa yi-nasopharynx le-oropharynx, ukuthi kutholakale nxa kule gcikwane. I-PCR test leyi iyabe idinga ukuthi akula ama-surface antigen ayo ngokwayo i-coronavirus. Leyo yiyo i-test eyi-gold standard eyiyo ethenjiweyo ukuthi uma itholakala i-test yakhona i-CT positive, kutho ukuthi umuntu lo ulayo i-coronavirus. I-sensitivity yayo kunjengokuthi ebantwini abale-coronavirus uma ungabathesta bangaki ezababamba, yakwanisa ukubamba out of 100 yakwanisa ukubamba abayi-700. Kuthi kulabanye abayi-300 abangakhuthwa i-test leyo. Bese kusiza i-test esibili ethiwa abayithi RDT, rapid diagnostic test. Le i-rapid diagnostic test isebenzisa i-principle efana nalenxa uma kutestwa for i-HIV. Kuyabe kutestwa ama-antibody, amasotsha omzimba, i-antibody ngama-protein aproduswa ngamasotsha omzimba ukuthi alwe nayo leyo coronavirus. Kusase le controversy on i-reliability yawo ama-rapid diagnostic test lawa. Yiwo lawo okutestwa khona igazi. Ngenxa yokuthi uma ingatesta positive, umuntu lo kufanele ukuthi atestwe futhi nge-PCR leke esengike ngakhuluma ngayo, ukuthi kube lesiqinisekiso ukuthi ngempela umuntu lo ulayo i-coronavirus. Njalo ukuba positive kwayo i-rapid diagnostic test leyo, akutsho ukuthi umuntu ule coronavirus. Itsho ukuthi umuntu lowo uke waba exposed to i-coronavirus. Usengabe elayo kukhathesi kumbe usengabe esesilile, kodwa ama-antibodies asala elokhu ekhona emzimbeni.
Kulabantu abangena emabhasini, kulabantu abayenza konke okutshiyeneyo, abayendaweni eziminyeneyo, kumbe nje nxa umuntu ezihambela igciwane elalo liyaphuma phela, lihlala kanganani emoyeni?
I-evidence yalokho ilokhu intshintsha ngokuntshintsha. Ikuthola even le World Health Organization intshintsha ama-advice yabe lokhu yanika ama-countries regarding i-issue ye-COVID-19, ngoba siyazi ukuthi kuqala baqalisa besithi amamaski awalandaba. Wasekuthiwa hhayi, amamaski kufanele ukuthi umuntu wonke ayigqoke imaski because of the changing evidence. I-COVID-19 ayithwalwa emoyeni per se. I-COVID-19 ithwalwa kuma-droplets. So kunje ukuthi uma uthimula, i-virus liyabe likuma-droplets alokhu okuthimulayo wena. So i-droplet lingamanzi, alisoze lihlale emoyeni isikhathi eside. kodwa it can be several hours. Ukuthi umuntu engathimula in a room aphume olungene khonapho khonapho, you stand a chance ukuthi uyithole. But several hours later, over 4 hours usiya phambili, chances ukuthi uyithole emoyeni from ukuthimula khona okuyana okuyi-1, they become lower ngenxa yokuthi kuyabe sekuse, kodwa iproblem ukuthi kuyabe sekusetle kuma surfaces in that room. So when usungafika uthinte ama surfaces wona lawo, uzibamba ubuso, usuyibamba futhi COVID.
Kumele kuphathwe njani ama mask la ma gloves ngoba abanye abantu bayatata nje aphuma penduke endlini, abasipho ngubeka nje kuba phongu lahla.
Ama gloves vele akho recommended ukuthi umuntu ehambe egqoke ama gloves. Ama gloves agqokwa ngabantu abaprovider healthcare to umuntu ogulayo, ukwenzela ukuthi angabi in direct contact with i-COVID-19. Ebantwini emphakathini jikelele, okuqakathekileyo yokugeza izandla lokusebenzisa i-hand sanitizer. Ngenxa yokuthi i-mask will put you at ama-gloves will put you at a greater risk. I-mask vele ifanele i-discardwe properly. Ayikhona ukuphonga ukubekwa nje. So uma ufika wena uthathe i-mask liyani uyibeka phezu kwetafula, ngoba usukhoze i-problem. I see you mask ekhoze i-problem. Ama-surgical mask, lama-N95 mask, kufanele ukuthi alahlwe. Awatshwayo ngama-cloth mask ayenziwe ngile.